Lokho kuza ngesikhathi intengo yempahla iqhubeka ikhuphuka eZimbabwe, ukuthi lesi sindo semali laso siqhubeka sisiwa ngesiqubo esisabekayo osokudala ukuba iholo lezisebenzi lingasancedi lutho. Ingcitshi kwezomnotho zithi uhulumende weZimbabwe kumele athathe amanyathelo okuncedisa ngakho konke angakwenelisa ukunikeza abadubekayo imali loba ukudla, ngoba bezabulawa indlala angagoga izandla. Umnumzana Limbert Chikugwa, ingcitshi ecubunga ezomnotho esebenzela ikoalishini eleUniversity of Zimbabwe, uthi kumele uhulumende abeke eceleni imali yokuncedisa abadubekayo.
Ngoba i-economy leyi sisinda, sindela sonke isihlalisa kweZimbabwe, ichukela, impuphu, konke okufunakalayo, ama-basic commodities awathi yikhona yokho kuthiwa ngama-basic commodities. So kudula, akula muntu osayenelisa ukuhlala esuthi kumbeni ukuhlala elokudla okwaneleyo endlini ngenxa yalokuthi umkhonomi wethu sukhulile, umkhonomi wethu subulewe singathi inflation umbeni sithini, kodwa engikwazi ukuthi sokulanjwa lapho.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcitshi, umnumzana Dapiwa Dubena, othi udubo lisezweni alusenani lokuba abantu bayasebenza loba hatshi.
Ukuthi uhulumende aphathise njalo lokuncedisa singabathi ngabantu abangatholi. Okwakhathesi eZimbabwe iwomile, iloba ibivele iwomile, kodwa okwakhathesi khanya isiwome kakhulu, ngoba into zamarethi lebhondi le imali yethu yaleli lizwe ayisathengi. So kufunakala lele eMelika, kodwa akula abantu abayihola le eMelika, ikakhulu izisebenzi zikahulumende.
Unkosikazi Beatrice Khosana isekamuzi seHarare uthi kumele uhulumende asebenzise amabizo ayelawo ngesikhathi se-COVID-19 abantu abadubekayo aphange abasize, ngoba udubo oluselizweni lulakho ukudala ubusela.
Ukukhwela lokho sokusihlupha kakhulu, especially thina singcono esisebenzayo, ngoba siyakwanisa kunjani ukuthenga lokulalokhaya, ichukela ngiyathenga, impuphu ngiyathenga, kodwa labo abadubekayo manje sizabayenza njani? I-government siyacela ukuthi at least inike labo abadubekayo ukudla okokuthi bekwanise ukuphila, ngoba kuyagcina sokulamasela ngenxa yakho nokho. Abantu bayantshontshe, bayazitshontshela thina, at least benganika impuphu, ichukela, i-cooking oil, babona lapho abaqalisa abangaqalisa.
Iningi lihola imali yako leZimbabwe kuthi yonke impahla isithengiswa lokuthengwa ngedola leMelika. Indleko yezinto zonke ezimqoka empilweni kaZulu egoqela amafutha ezimota, imbadalo yokugada amabhasi lemichova, ukudla, imithelo yezindlu, imbadalo zezikolo lokunye isibizwa ngedola leMelika. Ingcweti ezicubulunga ezomnotho zithi isilinganiso esikhulu sabantu eZimbabwe sebebanjwa ngamandla ukuba babe kunhlangothi lwabazisebenzelayo, kungasikho ukuthanda kwabo, kodwa kungumumo oselizweni odale ukuvalwa kwamasekithali amaningi ayiqhatsha abantu. UZulu ukhala njalo ngodubo lwentengo ezehlukeneyo kusiya ngokuthi umuntu uyabe ethenga ngedola leMelika loba eleZimbabwe, esokuphazamisa njalo abazisebenzayo, impilo isiba nzima ngamandla. Lezi nkinga ziphinde zengezelelwa yokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19. Ingcwethi kwezomnotho zithi lanxa zisamukela inyathelo likahulumende lokwehlisela abalezimali zabo umthelo wejuti nxa befuna ukuthenga izinto ezimqoka empilweni yabantu yansuku zonke phandle kwelizwe ezifana lokudla, kubalulekile ukuthi uhulumende aphume lamacebo kanye lendlela ezilohlonzi zokulungisisa isimo somnotho welizwe. Ngimele 27 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.